Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 30 kuMfumfu 2022 uGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ekona ukuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama supporters ethu sizazi defender.
Abakubandla le Citizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa libandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBinga.
Laba bantu bahamba bedinga ukuba provoke abantu provoke izanu PF ngendlela engayisiyo.
Abakubandla le zanu PF bathi ibandla leli liphetha udlakela. Salethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulomsakazo. Abakubandla leCitizens Coalition for Change bathi bazaphindisela bengahlaselwa ngamalunga ebandla elibusayo ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lwama-by elections eBinga. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo we-CCC esabelweni seMatebeleland North, uthi amalunga ebandla leli akhathele ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke bazimisele ukuzivikela. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora laxotsha amakansila eBinga leVictoria Falls lisithi kukhanya ngani sebedlelana le-CCC. Ake sizwe uSibanda exoxa ngokhetho lwama-by elections oluzayo.
Sina amalungiselelo sesiqalisile njengebandla le-CCC eMatebeleland North. Sesina ma-candidates kuma-by elections wonke angu-7 aya kuba khona eMatebeleland North. That is angu-6 aweBinga, le-1 leVictoria Falls. Sesikhethile ama-candidates sekhona. Sesimelele ukuthi ngolwesine behambe bebhalisa ku-nomination court ukuthi babe ngama-candidates. Ebantwini sesingenile. Amaward wonke ngalawo engu-7 lapho kulama-by elections khona sesike sayafika khona. Siyawathatha lawo maward.
Yes, ngathi-ke ukuxokozela-ke ubangisana lapha lamanye amabandla akuwachawa nakhona ngapha.
Laba abanye asingababoni. Siyakwazi ukuthi abezanu ngoba lapha ukhanya kanti siyakhompyutha bezanu kuphela ngoba ngibona ukuthi kulenye iphampu ezakhompyutha. Abezanu ngiyakwazi ukuthi kwamanye amawadi labo bebebhizi bezama ukukhetha amakhandidenti amaningi amawadi njengebhizi abayehluleka ukuthi bevumelane amakhandidenti. So siyababona bekwenza khonokho. Ukuxokozela umsindo kabakawuqalisi kodwa kukhona lapho esikhangelele khona sinamawadi esiwakhangeleleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze lokhuyana abakwenze ematobo lokhuyana abakwenze insiza. Kodwa hayi ngale sibamelele sibalindele sibalungiselele sizahlangana labo. Asoze sibavumele ukuthi bethusele abantu. Asoze sibavumele ukuthi be-ekte angani bona umthetho usezandleni zabo. Sibalungiselele sibamelele simelele ukuthi bebuye. Kodwa siyakwazi ukuthi mhlaka 3 December siyabadla kuphela.
Lizabavimba njani nxa befuna ukuthi betshaye abantu khonapho? Lizayenzani?
Nanto wathi bona yibo bodwa abakwanisa ukutshaya mbani duze. Umthetho othi khona ngenxa yokuthi mina ngiyi-CCC nxa umuntu engitshaya ngempama ngimuphe elinye icele kungaphi lowo mthetho kangiwazi. Into ekhona yikuthi nxa izanu PF izabuya ifuna ukwethusela ama-supporters ethu sizazidefenda ngoba i-problem yabo isikhathi esiningi yokuthi anti yabona ukuthi njengalokhuyana abakwenze insiza le matobo bahamba bethatha abantu abavela kwezinye izigaba bebuya ukuthi bezoba ngumsindo ngapha ezigabeni zakithi. Asoze sivumele thina ukuthi abantu abavela eGophe kumbe kwezinye iindawo zemashoneni bebuye bezophambanisa eBinga kumbe bezophambanisa eFolo. Lokho asoze sikuvumele. Abangane babo abayibo esihlala nabo abalutshwana kulathi bangaba yibo ababamukelayo kuleso sigaba labo bazathutha labo nxa isikhathi sakhona sesiphelile esama-election. Asingeke savumele ukuthi sibe siphathwa ngani thina izigqili ngaphakathi thina kwesigaba sethu. So asoze sibavumele. Lokho ngiyakutshela and abantu bazimisele ukuthi bezifikele labo abake bahlasela bevela phandle kwezigaba zabo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcinisihlalo webandla le-CCC esabelweni seMatebeleland North. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Philip Gawule okubandla le-ZANU-PF.
abantu laba bavele bona balohlupho nje lwabo luthile bathi bona kukhanya kuza balohlamo bona bazabuyisela yazi ukuthi utshele into ekhona ukuthi laba bantu bahamba bedinga ukubaprovoke abantu baprovoke izanu PF ngendlela engayisiyo engunanzelela kithi kulabanye ananginika iexample kulabanye ababekampena kwenye indawo ngale abadlula phambi kwemizi bebhephisa bekhuluma inhlamba abantu be-CCCR bebhephisa bethi ye abantu bavote izanu ngaphakathi yabavote izanu yikuyini kwini khuza kithi sabakhuza kukhulu sathi hayi zwane akwenziwa lokhu kuhle kuhle sabacekisa ukuthi hayi zikhondanteni bazama ukucolisa lani lami you can imagine so abantu laba kade ethi boza bekhuluma besizweni abantu abadinga ukuthi nje badinga bona baphesha nje ukuthi babadale umsindo umsindo wakhona nguye akulamsindo lapha bhidze okhona aphandle kokuthi bona bekulezinto abazenzayo ukuthi yabo njengoba kade seyeza indaba sezikhulunywa ngo-Britain ngale eParliament ngale indaba zabo sezikhulunywa khona ngale badinga nje ukuthi ba
ngolisi ikhulumende yezani PF ngendlela engakho. Kodwa singakhangela gawule phela ubakhona abachayiwayo sibuleni siza le madopo phela bechaywa ngabalandeli bebandla lezani PF. So bangabe bekhuluma iqiniso phela.
Asikulandeleleni khona ukuthi bayenza kanjani. Ibachayi wabona kwakusenzakala nje. Mina nje nje kithi indaba ezinjalo zimele zimapoliseni. Amapolisa ephumele ukuthi kuyini okwenzakalayo. Ubani waqalisha ukuthiwa umuntu, mbani owayenzani, mbani waprovoke ubani. Ngoba abanye abantu kithi ngabaprovoka njengendlela naleyo. Kuya kuyavuka umlilo.
So manje kumele kwenziweni.
Kumele abantu kithi kube nokuthula njengalokhu vele. Ungakhangela kithi kusukela nje umongameli umnakabo engena lapha. Ama-elections laba nokuthula okumangalisayo ngaphandle kokuthi abantu abafuna ukuba sidalele uduku nje abakuhamba se besenza imisinde lapha lalaphayani bethi bethi bazayekelwa kuphela kubukelwe kunjalo ngoba baye bekuthi kukhona abakudingayo bafuna kuthiwe njalo kathesi vele bayadramatiza dube bathi bona wafuna nje ukuthi umbiko wabo uhambe walungiselela u-2023 ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yikoabakuzamayo la babangumsindi ukuthi bethi ukhetho luka-2023 luhambe kuhle yiko abakwenzayo yibona sebencediswa ngomumona la abawenzayo njengoba kunama-bilishizana la yibo kuphela abakudingayo ukuthi badinga ukuthi babonise abantu babona abasebekhuluma ngabo e-parliament yabo kwe-Britain ngayo ukuthi ku-House of Lords kusho ukuthi yakhuluma ngakho khona ukuthi baqinise indaba yama-sanctions.
UMnumzana Belief Gawule ukubandla le-ZANU PF sixoxelaye esejolojo esabeleni seMathebeleni North. Usenjalo idala le-House of Lords kwele Bhilitane lithi kubi kakhulu okwenzakala eZimbabwe okuvalelwe uMnumzana Job Sikhala labanye akubandla le-CCC. Idala leli selicele uhulumende wakwele Bhilitane ukuba akhulumisane lohulumende wakwele South Africa ngodaba lolu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umkaJob Sikhala evinjwe namuhla ukuba anike uSikhala ikhekhe lokuthakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eChikurubhi Maximum Security Prison. Ababona ngokwenzakalayo bathi kusobala ukuba amazwe entshonalanga kawusuze esule izithesiso ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU PF ngenxa yodlakela njalo langokuvalelwa kwabo uSikhala nabanye entilongweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe loMnumzana Mlungisi Moyo okubandla le-ZANU PF loMnumzana Msongelwa Ndlovu okubandla lezaphu. UNdlovu uthi ibandla lezanu PF lalivele lidlelana kahle nakudala lele Bhilitane. UMoyo usungula lingxoxo khona manje.
Bekunebandla lezaphu lelezanu Jongo. IZANU PF isuke yaba yikhona yona ngo-1987. Ngaleso sikhathi laba bantu ababalisayo ethi bona bebengabofowethu yibo abathetha uRobert Mugabe bamnika lokhu esingathi yona yi-Nightwolf. Laphana ngabantu kade bengafuni umndeni waseZimbabwe ukuthi umanyane. Ngabantu kade belibisa ukumanyana kwesizwe saseZimbabwe bezama ukuhlukanisa nge-tribal ground. Ngalolo hlobo sihleli phansi thina njengezizalwane sakubona ukuthi hayi lokhu akuqondanga. Uzananzelela ukuthi kusukela ekubunjweni kwezanu PF 1987 laba abantu abathoyo bontu bezengabangani bethu yibo abantu kade sebesilwisa ngoba besesithe thina umnotho kawuye kuZulu yibo abantu akade bengabahuquluzi benotho. Amaplaza bebande yilaba abantu sitheze ukuhlanganisela ukuthi thina njengesizwe seZimbabwe kathi khongomele umndeni wethu labo bakubona ukuthi sokunzima ngoke labo isizwe yikho kuqale khona lawa ma-sanctions afuna sebuya ngabo-19 ngabo-2001 2002
ngamafutshane indlovu.
Iphutha elibuya libe khona ngelokuthi nxa umuntu esebanjwe sesixukwini engambathanga uyadinga icebo, izanu libandla eselithona emfuleni selidinga amacebo. Umongameli webandla leli utshilo engakathatha umbuso kuRobert Mugabe wathi into yamasanction ngamanga. UChris Mtshwangwa watsho njalo wathi into yamasanction ngamanga. Abantu laba bezanu bayatshontsha lakathesi inkinga ekhona eZimbabwe yibuhuquluzi benotho abantu bezanu tezi. Ama-sanctions angabe khona affecta abanye kodwa inkinga enkulu kakhulu i-corruption kwelase Zimbabwe. So thina sithi njengezapho akulungiswe udaba lwe-corruption, akulungiswe udaba lwezombusazwe, akulungiswe ama-reform. Angiboni ukuthi ba le problem ukuthi ama-sanctions lawa ayesuke. Ngakho-ke siyabakhuthaza la madoda ukuthi benanzelele ukuthi behluleka bona sebedinga nje amaqhinga okuthi abantu bebese becabanga ukuthi inkinga yola
masanctions.
Hhayi, ngiyamuzwa ugatheni, ngivumelana naye. Uzananzelela ukuthi umongameli uthe engena indaba ye-corruption uyifake emgqoka. I-corruption kayiyazi bandla. Iloba ngubani lobani sebe ngani balokugwelegwele kuye uze uye kuye lawa amabandla aphikisayo uzathola ukuthi uzathola umuntu ule note engeke uyichasise but lowo muntu nayo kwekuhulumente yikho kwenza umongameli wathi no i-corruption we say zero tolerance i-corruption number one. Lokho kwama-sanction amboni ukuthi kuqinisekile ukuthi sithi thina umongameli uthe i-sanction ngamanga. Umongameli uthe engena labo Chris Mtshwango bebethi bona asidingeni amacebo esingathi wona ngama-local sanction busting measure. Sidinga amacebo angasisiza angelani lokuthi sisebenza lobani but asuka ngaphakathi kwethu angasenza silwisele into yama-sanction. But ungakunazelela ngendlela engufake ngakhona ukuthi lawa ama-sanctions abamba loba ngubani langubani. So kathi ngeke sithi thina omongameli kumbe abantu bebandla bebethi lawa ama-sanctions kawakho. Ama-sanctions akhona yinto esiyaziyo ikuzananzelela ukuthi emaphephandabeni lawa sithe thina sisithi siyaku-anti-sanctions manje. Yikho kwenze i-Britain yona ngokwayo yaresponda isifake indlela yayo ethi yona no ama-sanctions lawa athagete abantu ababili abathathu kutho ngendlela avela khona lokhuyana yikho sengakuthi thina i-public relations i-PR management yindlela zokuthi labo xa into yabo beyifake ebantwini ibe yinto elula kungaze kwakhanya ngathi yinto enzima esinde uzulu. Lokhu bekwenzela ukuthi uzulu ngombono wakho omude loba omfitshane ukuthi sithi no into erongo libandla elibusayo njengoba yena umfowethu ekufaka but into engizamuthi ngimqondisekiyo ukuthi athi yena umongameli wathi ama-sanctions awakho akuqondanga. Umongameli wathi asizameni njengesizwe silwise sidinge indlela ezingayenza ukuthi silwisane lawo lawa ma-sanctions. Indlela yokuqala ayitsho yena ukuthi athi sithi zero tolerance to corruption ngoba siyananzelela ukuthi kusukela ku-First Republic beziningi into kade zisenzakala. Yikho la ebuye laleyo mantra yokuthi sithi thina zero tolerance to corruption hayi ukuthi athi yena akula ma-sanctions. Ngibona ngathi lapho akusiko kahle ayikho into eyathiwa ngumongameli engena.
Lapho sizwe umnumzana Mlungisi Moyo olilunga lebandla lezanu PF lomnumzana Msongela Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abafika ekukhulu lengxenye 150 ababhubhe ngesikhathi besemcimbini we-Halloween kwele South Korea. Bagxobeni abanye baphelela endaweni obekulo mcimbi lo edolobheni le-Taiwan. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Russia zililahlele katshana isivumelwano lele-Ukraine ukuba lithwale ukudla elwandle lisebenzisa imikhumbi. Ele-Russia lithi ele-Ukraine lihlasele eminye imikhumbi yalo elwandle e-Black Sea. Kodwa ele-Ukraine nele-Amerika athi la ngamanga aluhlaza tshoko ngoba ele-Russia selisebenzisa ukudla lisenzela ukuphehla inzondano emazweni atshiyeneyo. Soku isikhathi sezamasiko.
Kuthelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla ke sixoxa lokugwabalanda mathe kukhona ngale ke eJohannesburg baba mathe kunjani
lithona njani dube labalaleli hayi thina siphilile kahle kakhulu
yasibona kahle so ke sibona ukuthi kade ukhona ngale emcimbini kuqotshwe emcimbini kami isiZulu singathi ke le inkozulu sitshela kancane ngalokho
izolo besihambile njengesizwe samahlabe ezulu sihambe nenkosi ubulelani ngathi leadership yonke nje iphosi emathebeleni yobuholi traditionally obaba ukhayisa uhlahlayamango besinabo ngale sisiya baxhasa nabo njengesizwe sangakithi samazulu labo njengabenguni kuningi esikufundile sikubonileyo amasiko abo nesimo sabo ngendlela abaphila ngakhona mabezobeka inkosi kubonise ubuhle kakhulu njalo kusifundisile ukuthi lati ezumthwakazi sisese lomsebenzi ukuthi masifuna ukubisa ikingship yethu kulama steps amanye umele siwathathe enanzelela ukuthi kulalapha esibisamayo lapha esayenza khona thina amaphutha amaningi kakhulu okufanele ukuthi maybe mhlambe kube singabe singathi sesikufundile
kuyini okunye wathi ubona khona ngathi
bekunama khosi cha umhlaba kuze kufike eNigeria kodwa engathi ngifundileyo kakhulu ikakhulu thina ebukhosini bakithi masifuna ubukhosi bakithi ukuthi igovernment yes kufanele ukuthi siyibleme kodwa inesandla kakhulu sokuthi makuthiwa ubukhosi buyabiswa nayo igovernment ibe khona ngoba unanzelela ukuthi laphana first okokuqala umuntu orecognize inkosi ngupresident welizwe so upresident mangarecognizanga inkosi kunzima ukuthi inkosi liyana izibe inkosi singaba inkosi yethu kodwa igovernment mayingazange yarecognize lokho kusho ukuthi kabe kuyize okunyengunazele ukuthi thina njengamahlabe ezulu mangukuthi ubukhosi bethu siyabufuna kufanele ukuthi noma kanjani noma singayithandi igovernment kodwa siyi-engage ngoba yiyo esayina isitifiketi sokugcina esokuthi manje suyinkosi yaleso sizwe
ye siyambonga kakhulu ke unkululeko gwabalanda mathe siyingcwethi kwezesintu siyambonga kakhulu ungathinela kusasa gwabalanda siyabonga
ngiyabonga tu
sazulandela iwo lomsi sazulandela
ngoma nje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
siyahlangana njalo njengihlala yenza inkosi isigcinile savumile ukuba sibe khona kulo mhlaba lanxa singahlukiswa ngokuningi okwehlukahlukeneyo sijabule ngokuningi okwehlukahlukeneyo kodwa phakathi kwakho wonke khona lokho uNkulunkulu ukhona singaphelelwa yimicabango kwesinye isikhathi zesithi uNkulunkulu kasiboni kanti owuningi kumbe konke kusehlelweni lakhe uyakwazi ukuthi singabantu bakhe ikakhulu labo abavumayo njengomdaki lomenzi wabo namhlanje ihlobo ethandekileyo ehlulweni lwethu lolu sizabala encwadini yezaga 14 ivesi lika 29 Proverbs 14 verse 29 uthi uSolomoni nxa ebhala lapha uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungileyo njengoba ngihlala ngisitsho ngisithi ababi laba abatshiwoyo ayisibo labo ababi ngokudalwa ngoba isibo bubi lobu bukhulunywa lapha ngusolomoni usolomoni nxa ekhuluma ngobubi ukhuluma ngenhliziyo abesesithi usolomoni bonabo bantu abanjalo uJehova ukhatshana labo ngoba uJehova kahambisani lobubi bangazitshaya izifuba benze konke lokhu ababona besithi kube uqondile kodwa uJehova akekho lapho yikho-ke lapha uSolomoni uyasibonisa ukuthi ububi bungaphakathi komuntu ububi busenhlizweni yomuntu busemcabangweni womuntu yibo ububi obukhulunywayo lapha nxa uSolomon esithi uJehova kude nababi asithatheni njengasekhaya emndenini emudini uyafica ukuthi abantwana abazalwayo lapha egumeni kabafanani ukwenza kwabo kabafanani ngisho lasekuthinyeni kwabo ungabafundisa bathengele ukudla okufananayo bathengele ama-infomu esikole ubhadale izikuthi sisiwenze konke nxa besakhula kodwa soze bafanani ekukhuleni kwabo ngoba abanye bakhulela ububi bakhona abantwana abasuka baxhwale bakhethe ububi kulokuthi balandele lokho okuyabe kufiswa nabazali babo labo abakubona ukuthi kuyaphilisa abantwana abakude noNkulunkulu yilaba abantu okwakulezi nsuku khona kuyamangalisa lokuhlonipha kakusekho ungaza kutsho ukuthi umntwana usuke ebantwini usuke nje abe mubi baqoqane ngobubi babo bathandane ngobubi babo bathandane ngokungahloniphi kwabo bathandane ngobusela babo bathandane ngobuxoki lobudlwangudlwangu abalabo ngobana impilo zabo zikhatshana loJehova kodwa-ke abazali ngiyakwazi ukuthi izikhathi eziningi kabadinwa ukuthi bakhulekele abantwababo uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yabalungileyo yalabo bazali leyo mphakathi ikakhulu intsha namhla yibe ngifuna ukukhuluma ngabo kwakhathesi sengathi bangabona izindlela zabo ezimazombezombe bakwazi ukuthi uNkulunkulu ukude nabo ukhatshana la abantwana abakwenzayo kayisiyo isifiso sabazali izikhathi eziningi engathi laye umzali owaziwayo ukuthi ulisela mubi ngobusela esigabeni ngeqiniso labahlezi khona kafisa ukuthi umntanakhe abelisela asikhulekeleni abantwabethu nxa sikhuleka ngokulunga lawo ngomethemba uJehova lithi ilizwi uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu asikhulekele Thixo ingcwele sicela ukubana intsha yethu iphambuke ebubini ngemithandazo esiyenza kuwe babe ngabantwana abalungileyo amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo uJoseph Janis sedlulela ukwenzakala namhla eZimbabwe.
Azimpumelele imidlalo ekhasi lakaphumi yesoccer league elilalwe namhla emini. Iqembu leBulawayo Chiefs inqobele i-2-1 kuTelejana Mosibe ngojikile obhanqa 0-0 lele Highlanders. Ikanti lo mdlalo ubuphakathi kweqembu leCranbourne Bullets kanye lele Triangle la ophele kuyi-0-0. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe leZimbabwe kumdlalo kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi amathathu ngele Bangladesh emdlalweni wesibaya sikagroup 2 kumncintiswano wezwe zomhlaba owe-ICC T20 Men's World Cup. Iqembu leBangladesh liqale ukuthi ibhola lathola amaranzi alikhulu lamachumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa kuthe leZimbabwe seliphendula linelisa amaranzi alikhulu lamachumi amane lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayi-9 limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihleze endaweni yesine ngalanini imiklomelo kusibaya sikagroup 2 lile miklomelo emithathu.
Kusenjalo uSikhumbuzo Banda umqondisi weqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn uthi ukungaziphathi lokungabekezeli sokuphazamise abadlali abaningi abasakhulayo abazalelwe koBulawayo. UJoseph Njanji usipha lolu njalo udaba.
Ubanda uthi abadlali bakulezi nsuku baphanga bekhule amakhanda kungalotshwa ngabo kumaphephandaba.
Abafuna wathi ezantwazule babe ngasatsheli. Ngaphuma enyusepeni ka-2-3 ungathiwa mtsheli watsho dale imali yami kunje kunje. So sazama ukuba sazama ubaqondisa kodwa asoze uqondise konke kulabanye abalalelayo kodwa kulabanye abanganjani abangalaleli. Osokundisappointa kakhulu. Avunga ngamba manga abafana bakoBulawayo hayi discipline lasowathi usubona ama players akoBulawayo ama lutshwane kade sebedlala ku Premier League lasowathi ucina ubona ama team amaningi kade sebesathatha athofu koBulawayo abafana bakoBulawayo abaningi sebevula utshwala yakubona umfana lo sibili le fisha but kongana i patience abasizwe ungathatha kesi umfana la uthi amdingela ku D1 for example uthi engqe plant first thing akuzana banika imali awuka train awuka dlali afana mabubulawa ya disappointed
ubanda udlalela amaqembu abasakhulayo iqembu leZimbabwe Saints njalo uphiwe ithuba lokuba adlalele iqembu labakhulu uGibson Nomela esase ngumfana weleminyaka engaphansi kwechumi lathi bamunembili
kudala kwaku easy ukuthi inxoso wama juniors usuyedlala ku first ilozi ngoba wena labana babedlala ku first labo ilokuzina nkona yayi process labo babe sokuma juniors babukile yakho matamba o Innocent Roots babe ngama under 18 ethu thina singama under 14 so labo be graduate lati sasilokhu esibuya so kwaku easy vele ukuthi uthi lawo suthi khoqo yaswaye lati the times esingama seniors ku first lozi sawu likhama abantu abanjalo ngomthulisi maphosa gala bomthumeli umoya ngoba sasikhamba uma juniors sibabukele so kwaku easy lati uthi sibawu likhame nga ngingathi lati njani lati basu likhama labana bani so kwaku easy
ubanda uthi abadlali abasakhula bakobulawayo kumele bazifundise ukuyadlala kwamanye amadolobho hathi ukwala belokhu belinde ukudlalela amaqembu akobulawayo wodwa
engakutsho mina engakwenzayo ongaphathisa abafana bakobulawayo mina ngathola isikhwama ngahambe yarana ngafunda ukuthi abanye abantu baphila njani nxa bengekho ustada abanye abantu ukuthi baphila njani lozi konkana kuyakunceda konkana mental bafana bakobulawa yiprogram yabo bafuna ukudlala kobulawayo abafuna ukuthwala isikhwama ungathi khona bambe egwiri khona banguzuzela itim yakahle eduze khona lapho egwiri yalo bafuna ubuloko bebhodi imali okuthini andlike abafana omunye amna vele ebhindura mis andizula ukuthiwa kabasa mdala yabo abafana bakobulawayo khona lapho uthi esigodini khona la kafuni abathwala izikhwama labo bephume la njama yama-players labo bejike umsebenzi wenye indawo begcwale
ubanda udlalele amaqembu abalisa ele Zimbabwe Saints, ele Sporting Lions, ele Njube Sundowns kanye lele Chicken Inn. Ekuthatheni kwakhe umhlalaphansi uqhatshwe ukuba asebenze lamaqembu abasakhulayo weChicken Inn. Wathi ngomnyaka ka-2013 uqale ukusebenza neqembu labakhulu elidlala kusigaba sePremier Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngokobulawayo nginguJoseph Njanji.
Salbonani balaleli, igama lami ngingu Blessings Ngqo, umhlabeleli wakobulawayo eZimbabwe. Ngilethulela idlala lami elitsha okuthiwa isilungu. Isilungu the album lapho engicula khona ngezinto ezitheneyo day to day life. Ngicula othando ngokuzwana ngempilo amasiko udlala deleli ngisebenze labaculi abanengi abatheneyo abasuka kobulawayo abasuka eSouth Africa abasuka eBurkina Faso abasuka eCongo aledlala deleli mnandi kakhulu engikwenzileyo ngithetha ingoma zami ezimbili ngasihlanganisa nomculo weCongo ingoma ezithi intombi yalomfana lenye ethi amaphi siyabonga kakhulu ngokusisekela mina ngicula nje kusukela ngo-1994 manje sise-America, se-Washington, sizoba jabulisa ngomculo lapha ngihamba lensingizini se-Washington. Okwamanje ngikhuluma nje ngo-Blessings Ngqo edlala elitsha. Ngajabula kakhulu nxa ningathi lilithenge lililalele. Siyabonga kakhulu.
Ngoba umculi Blessings Ngonkomo ukambule isingizi yekho manje ke usemelika lapha ke ulensingizi singakehlukana isihlobo sike sikhangele ebesilazo awubandla lesisi bathi bazaphindisela ngahlaselwa ngabe bandla ezana uphepha sikhuba lapha uhlelo lwamhlanje Oliver Lesayo umthombo sithemba uGibbs Dube silale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.